Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sana na kweza kuseni mtwakazi ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Ukudilika komnotho kusegudwini kumikhankaso yokhetho amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU-PF ikhitshwe embusweni. Kodwa yona iZANU-PF isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha ezifuna inqotshe kulolu khetho. Indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela obedonsa iminyaka engamashumi amabili ejele ngemva kokutholakala elicala lokudlwengula ukhululwe yi-High Court ngemali yesibambiso i-bail. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usevulelwe amacala okuphatha buchapa amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho ngesikhathi amabandla aphikisayo esola kakhulu ibandla leZANU-PF phezu kokubhidlika komnotho, kodwa abeZANU-PF bona besithi umnotho udilizwa izitha ezifuna umongameli Emmerson Mnangagwa enqotshwe kulolu khetho. Intengo yezinto zonke ikhwela phose nsuku zonke ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leleMelika. Izolo isinkwa sikhuphuke saya kunkulungwane ezilitshumi 10,000 Zimbabwe dollars. Ngemali yaseMelika sibikwa sesibiza amadola amabili i-$2 kwezinye indawo. Izinto ezimqoka empilweni ezifana lechukela kanye lempupho lazo zikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Amabandla aphikisayo athi konke lokhu ngomthelela wokwehluleka kweZANU-PF. Ngakho athi uZulu kumele evote ngobunengi mhlaka 23 Ncwabakazi kukhitshwe uMnangagwa leZANU-PF yakhe embusweni. Kodwa abeZANU-PF bathi intengo ikhwezwa mahlayana ngabosomabhizimusi abafuna inqotshe kulolu khetho. Sixoxele lunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Thina inhlanganiso yethu eZANU-PF inhlanganiso evele iqoqekile. Ngiyathemba liyakhumbula ukubana thina sayiqeda kudala ngendaba zama-primary esawenza ngo-March khonale, which means sokusike u-April kanesi u-May siqedile sibujuni. Vele umthina wethu usuvele usufakiwe amafutha usumelele nje ukuduma uhamba. So thina njengeZANU-PF hhayi asimanga, into yonke ihlelekile, konke uhamba kuhle.
Kodwa siyabona lapha babachuma ukuthi hayi umnotho kawumanga kuhle, intengo zikhwela mihla lamalanga. Liza kuchasisa ebantwini lithini lokho, kumbe likuchasisa lithini nxa likhankasa?
Well, into le ihambi yakhulu yamkhumbula uSenator Lwana owe-America, yabona wayengu-Secretary of State for African Affairs, kumbe wayengumsekeli wangkhona sakhumbuli. Kodwa ukhona uSenate wakhumayo wathi khona ekhuluma kuSenate America wathi khona I hope you are going to be ready to stomach what you are going to do to Zimbabwe, what to make the economy of Zimbabwe scream. Okutsho ukuthi khona wayebatshela abantu abakhona ngale kuSenate ukubana bazilungiselele ukubana bakhangele eceleni nxa sokusenziwa kumele kwenziwe ukuthi kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bavele abakhuluma bathi bona bazamake sure, ngoba izipanela zangkhona yibo abaziphetheyo abalanga ukuthi umkhono wethu uzaba ngokunye uscrime to a point yokuthi abantu bazagcina bezonda bahlamukele uhulumende okhona kathesi, uhulumende obunjwe ibandla lethu eleZANU-PF. So abantu siyabachaza babone sibakhumbuza njalo ukuthi into vele yakhulunywayo uvini umphathi webandla leTBC ukhona kuma videos ekhuluma wazi wakhuluma ngeshona wayesithi uda sugar one sugar does it sugar one sugar does it sugar pero sugar esisho ngesintu ukuthi wona siyabopha esibopha konke into vele siyavala wacile khuluma wathi kona tichadira jeja okusho ukuthi wona ngesintini sizathela inhlabathi yino nxa usithi uyabo isithwala okuwumuntu uthela inhlabathi abana asisadleki vele isithwala leso ususilahle so konke lokhu bakukhuluma naphambilini bekukhulumela into abakwazi ukuthi bazayenza nxa sokufika isikhathi sokhetho nango phela ukhetho solufikile nango sokuqalisa ukubonakala amaresi asepha kuwa ngendlela enye emangalisayo izinto aziqondakazi uhamba njani intengo ziyakhwela ngoba bazama ukuthi benze khonokhwana ababekusho ukuthi hhayi xa sesiyafika shaya intambo ngale sizama make sure ukuthi kona abantu bazazwa ubuhlungu kakhulu babe sebevota ngobuhlungu so abantu bezimbabwe bona abantu abazakubona khonoku njalo bazavota bekwazi ukuthi hhayi into yangabomo le asiyo nto yokuthi betana siyehlulekile kodwa siyehlulekisiwe ngomumo owenzakalayo
abe triple C babachuma bathi lina kuzana PF yini elithela inhlabathi ngoba liyehluleka ukubusa kuhle lilama policies atshekileyo alimaza umnotho kanti njalo lile corruption enengi inkohlakala
yabona into ekhona ukuthi kodwa akula muntu onormal sibili ezigwanile ekhanda lapha ongathi bona kulo muntu ongabusa efaka izinto ezokuthi ukuthwela ihlabathi thina yithi phela esisembusweni esikupower why would you want to govern ourselves out of power siyabe sikukwenzelani into ezasikhipha embusweni so into zonke sizama ukuthi sizenze sizenza sizama ukuthi bona impilo zabantu zibe ngcono kodwa ngakhonoku phela ukuthi hati abona one even ku-civil service khonaphana silabanye abanye abantu khonaphana abakwanisa ukuthengwa bathengeka abenza ngabomi izinto khonaphana bephambanisa silabanye futhi abantu nje abayizikhwaba nje ababeya nje bezozihlonjela ngoba izanuke it's a mass party asiyo party yanyevayela umuntu sihlala sithi yisikhwama esiqwala umuntu wonke abanye bayangena kwabana bekungenela ukuthi bezotshontsha singananzeleli kwesinye isikhathi kwesikhathi kathi sizakunanzelela sokuthulele lento ezinjalo so babuya abantu ngendlela ezidiyeneyo ukuthi bezongena phakathi labana besenzi ukugaga ongayisiko labanye abakusivu service kwabana sibili
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee sixoxe njalo lesikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube yena othi sesifikile isikhathi sokuthi izanu PF ikhitshe embusweni siqale ngokubuza uDube ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba kuhle na
ukuhamba kuhle kubandla lethu leMDC edabeni lwabazosimela kundawana zonkana sikhuluma nje bona lomgqibelo ozayo yilo ilanga esikhangelele ukuthi sibe sesiloluhlu olugcweleyo olwabantu abazasimela kundawana zonkana zelizwe kobulawayo kuyabe sokufilwa amafomu esehanjiswa khonale ezek melele ukuthi abhadalwe ngelanga le-nomination court ngezinye izindawo lapha abazabe behambisa khona amaphepha esukhangelele ukuthi amalunga azasimela abe ehambisa amaphepha khona lesiyahlalela ekhona ngalezeki ukwenzela ukuthi nomination court nxa sihlala kube kuyabhadala nje imali amaphepha esahlolwa kudala sizama ukuthi sikwenze masinyane ukwenzela ukuthi sibone mhlawumbe lapho kungaba lezikhexe khona kusenziwa imali phela yonale eningi kakhulu imali engange $1,000 imali enzima ukuthi abanye abantu bayithole bazabe befuna usizo ephathini bazabe befuna ukuncediswa lapha nalaphaya so sizama ukuthi sikwenze masinya ukwenzela ukuthi sibone umuntu okungadinga kakhulu uncedo kungaphi
kuyiwa kukhetho nje siyabona ukuthi hayi izinto kazimanga kuhle kwezenotho lapho intengo zikhuphuka mihla lamalanga ungathini ngalokho
kuyatshengisela nje ukuthi ibandla lezanu PF selehlulekile ukubusa ngoba nxa beza kwehlile ukuthi bakuvimbe lokho sisiya ekhethweni ukwenzela ukuthi mhlawumbe njengohulumende okhona bagaye usekelo ngesikhathi sokuya ekhethweni. Kuyatshengisela nje ukuthi akulanto abayenzayo ngezomkhono weZimbabwe. Umkhono weZimbabwe uko usemahlangeni ukwankomo izalusile lo hulumende wezanu uyehluleka nje akulanto azaphinda ayikwanise futhi sokukiwa abantwana beZimbabwe ukuthi nxa besiyavota bavotelani, bavotela ukuhlala kuhle kumbe bavotela ukuqhubeka bedubeka, bavotela imisebenzi kumbe bavotela ukuqhubeka bengasebenzi, bavotela ukudla kumbe bavotela indlala. Kusobala nje ukuthi hatshi ibandla le ezanu PF libandla elingenamtshayeli okwaziyo ukutshayela ilizwe ngokuqotho.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC. Indodana yoake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ukhululwe inkantolo yeHigh Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso ibail enkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe $200,000. Usiqokoqela ubedonsa isigwebo seminyaka engamashumi amabili 20 years asetheswe ngumantshi ngemva kokumfumana elecala lokudlwengula umzukulu wakhe owayele minyaka elishumi lambili 12 years. Amagqwetha kasiqokoqela athi azakhweza amaphepha eHigh Court ephikisa ukufunyanwa kwakhe elecala. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lweJudicial Service Commission solukhethe abahluleli beHigh Court abangamashumi amathathu lanhlanu 35 kanye labomantshi abangamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abazathetha amacala aphathelane lokhetho oluzayo kanye lodlakela olulakho ukuqhamuka phambilini kwalolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzahlangana labasekeli bezanu PF abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Umhlangano lo uzakwenzelwa eMucheke Stadium eMaswingo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani bafowethu, salubonani bafowethu ngezindawo ngezindawo, linjani lonke liyaphila. Ya nyalelalela sonke isikhathi bafowethu, nyalelalela lonke liyakhelayo lapha ku-Studio 7, nyalizwa liyakhuluma. Kodwa into ekhona ukuthi zamani ukubambana kakhulu lonke linama opposite party, bambanani lonke, lochamisa bambanani lonke, mqondisi ngikubamba ukuchayela ihlombe umqondo wakho lo oyenza lani lina katimbani lojiwenga. Hayi nguye uthiwa uJingwenga kumambani lomunye lo waye MDC la zamuti lisondela libambane lizama ukulwisa impilo lilimpe wani lonke likhipheleli bandla emadoda mana into asihlangani mani yekelani ukudonselana ukudonsadonselana liyabona la ntu uthamisa ule masupport amaningi so zamanti limgcwalise lapho limvotele ama-NP kube ngawakho akathi amalokhuzi namakhansili ibe ngawakho mqondisi abakho amakhansili abaningi belivotelani uthamisa mhlawumbe lingakwanisa ukunqoba lesi sidithe elilwa nabo kuphela kuphela ngezibe le mpumelelo zamani mpilo ngiyazi umavota asika lingethule bogogo yekela umkhuqa phela bogogo lani thwalisekuqhuqa sufuzela isayini liceni lithi balincedise belisayinele balisayinele ungayisikho befawuxakwe indawo bogogo manini kancane wokuqhuqa mani.
Njani ku-Studio 7, hayi into le yasekhaya le ukuthi abantu yonkani So ukhetho lokuthi uma lungaphatha kusafika ungabona sibi kungaphumeleli. Kanjono sibili sijoyele umqondo kancube ukudasa ukugwanika ngeze sifake izinto ezinjengazini ezizikamnanga ngokwenza amanyara la. Kumele phume. Uma ukwehlula vele andla wangena ngokubhozwela. Kumele phume sibi. Siyambambisa uncube sibi sibe sonke la yini. Sikhona.
Yes, 37, so we charge 650, we charge 450, we charge 500. But now I want to know what happens. We are with the RSC, economy, we are with the RSC. Nothing here, we are flowing in the 150. Among other cool, but we are in the want to accept a car. A second in Ugaran Popo, I want to Zimbabwe, a second in Ugaran Popo, it is very easy.
Siyabingelela siyabonga umsebenzi onkaka ngithanda uPaula kancane ngibonisa isikhulumeli sezanuphefu okuthiwa nguBillip Gawule othi usupporta ibhili abayifake manje isupportwa ngabantu bezanu ngoba baningi bayazi baqhivezela kanjani ama-opposition angabi khona kuphalamende besezifisela kufaka imithetho yabo le abayifakayo. Mina ibelief uma lingakwazi ukuthi khona elikukhulumelayo likhulumela izizuzu zenu kodwa kuyeza lakini uthi libone usizi elilufake kubantu bezimbabwe ngoba laliyasutha ligijima ngeemoto zezanu lithela uphetholo wezanu lihlala emaplazini ezanu alikwazi iindleko zokuthi iy'ngane zona ezelithi ziyahlupheka ezimbabwe likwenza umdlalo lingabantu bezanu ngoba ngabo lalo iqiniso ongubaba uhlala ezimbabwe khona ngabe yalubona usizi lwezimbabwe ukuthi abantwana bezimbabwe bangakanani abadliwa zingwenya bebaleke limbuso yenu wona lwezanu besiyadliwa zingwenya bezame uza kwele South Africa befike lapha betshiswe ngamathaya libheyile lizanu lisitaqhubeke kunjalo libuze bese libheka usizela lwenzayo lizanu libulala abantu bemigenzi emathebeleni lisitiwayo bengaboni ngasolinye lani seze lafika manje lakwe-MTC leli ayibhidliza ngabo Douglas Monzora la manje selifuna ukuqedelela ngomthetho lelo ufaka ukuthi umuntu ongaboni ngasolinye lani kumele vela limfuni liyachobodisa nje limenza intwana.
Hayi sayisele phezu kodala uyabona umthetho lo ofakiwe lo o-patriotic bill wathi lofaka umnanga kwanezanu p f yakhe umthetho lo umthetho ozosayilensa abantu izanu ifuna ukuriga ama-election ingariga ama-election akula muntu ozaphawuleti kumbe yesizirojiwe lapha kumbe ehlaba umkhosi kwamanye amazwe wahlaba umkhosi kumbe wayenzani yakufaka ejele kumbuze usuyayengwa so lo umthetho lo ngokuzosayilensa abantu ukuthi ingazirobhi akula muntu ozakhuluma ingazi yenzeni akula muntu ozakhuluma ihlala kuphelisa embusweni so umthetho lo madoda hayi kumele ukuthi sibili kuzanywe lonya kodwa izanu pefi isikhithe embusweni le mthetho yale ebolileyo.
Studio 7, Studio 7.
Hayi, okwaseZimbabwe khona kunzima. Umkhulumende kaSmith wayengcono kakhulu kulalowo khona. Uyazi sokuthiwa sokusayina umthetho lokuthi ayi-patriotic bill lo okuhlawula umthetho ongasafuna ukuthi ukhulume ngegama likaMnangagwa kumbe kusole umkhulumende. Khathanti vele umuntu uyenza izinto ezinje ngokusolwa. Maybe bekufuna bengakusola abantu bezokathithi yezinto ezilayi. Lokhulume kuthiwa abasasolwa. Abasaphikiswa sokuyi one part state bese bekhulume phela ukuthi masukuyi one part state akusafunakala amanye amabandla akhankasayo kanti uzokhankasa njalo ungakhulumi ukuthi uhulumende lwehluleki akusicala ke ukuthi umuntu uhulumende lwehluleki kanti abantu bakhuluma into abayibonayo eyenzakalayo amadoda sobe nesiqini la kuba sele nikhitshwe embusweni elilwandla mingcolile elilwandla lebezanu pf le.
Kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
umhlaka 8 kunhlangula lilanga lokunanza eziphathelane lolwandle emhlabeni jikelele njalo lithuba lokunazelela ukuthi ulwandle luyasithinta empilweni zethu. Ulwandle lulethela abantu ingxenye yomoya osetshenziswayo emhlabeni jikelele njalo lusekela impilo emhlabeni kanye lezomnotho ngoba luyindlela yokuhambisa impahla labantu. Phose ingxenye yezinanakazana labantu emhlabeni bathembe ulwandle. Ulwandle lusiza yonke impilo emhlabeni, luletha impilo kuzigidi lezigidi zabantu. Sidla inhlanzi eziphuma elwandle, luyasixhumanisa, lusinika ukudla, lulawula ezomkhathi njalo luqakathekile kumihlobo yabantu ehlukeneyo emazweni amaningi wona athembe ulwandle. Akusohaba ukuthi lamuhla ulwandle lubhekane lengozi yokungcoliswa, ukugola inhlanzi yokwedlulisa amalawulo, lokubhidlizwa kwendawo zezinanakazana ezihlala kulo. Ukuze kulondolozwe njalo kuvikelwe ulwandle, ilizwe leMelika ngomnyaka odluleyo lwethule isivumelwano se-Ocean Conservation Pledge, sona esilula kutsho isiphathamandla sikahulumende weMelika, uMnumzana Jose Fernandez. Sivumelana ukuthi silondoloze ulwandle oluyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% olungaphansi kweMelika, njalo sikhangelele ukufeza linjongo ngomnyaka ka-2030 ngesikubiza ngokuthi i-30 by 30 pledge. Sisebenza lamanye amazwe lenhlanganiso ukuvikela ulwandle ngamacebo agoqela ukwehlisa ukugola inhlanzi ngaphandle kwemvumo, kutsho uMnumzana Fernandez. Ilanga lokunanza ulwandle emhlabeni lithuba lokuthi abantu behlangane bedinge usekelo lokulondoloza ulwandle njalo balugcine ngendlela efaneleyo, bedinge indlela yokumisa ukungcoliswa kwalo. Sesichiwa isikhathi ukuthi sigezise ulwandle, silenkinga ngolwandle njalo silomsebenzi omkhulu osilindeleyo. Elemelika lizimisele ukuvikela ulwandle lokudingela umhlaba indawo engcono.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kolunye njalo udaba oluphathelane leMelika, owake waba ngumongameli waleli lizwe uMnumzana Donald Trump wazise ukuthi abatshutshisi sebemvulele amacala okuphatha butshapha amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni eze enqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump uthi uzamiswa emthethwandaba weMiami eFlorida ngolwesibili. Kumbiko wawethu le nkundleni yakhe yokuxhumana eTruth Social, uTrump uthe umsulwa. Uthe uyahlukunyezwa njengohulumende kamongameli Biden. Kusenjalo intuthu embese umkhathi endaweni esifana leWashington kanye leNew York ilokhe ibambile. Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini lokugqoka amamaski ukuze bengaphefumuli umoya ongcolileyo. Intuthu le ivela kwele Canada lapho okutsha khona amagusu. Sixoxele Mongi osebenza eMelika, uMnumzana Ngelethu Mangendebele, yena othi kule ngozi enkulu ebantwini.
Ukutsha lokhu akusoze kuphela kukhathaza abantu abele asima kuphela, kumbe engathi mina abantu abanama-respiratory condition kuphela, even bonke abaphilileyo mina lawe esingakabi lapho khonokho sisengozini enyamangalisayo. Ngizathanda ukuthi ngiqale ngokukhuluma ngento ethiwa yi-ground level ozone. I-ground level ozone yinto engathi mina ebakhona emkhathini nxa kuyikuthi ukutsha lokhu phakathi kokhona kulama-chemicals amanye angalunganga ayizingozi kakhulu. Ama-chemicals lanxa engena esiyemoyeni njengakhona lokhu asefika esefoma into lethiwa i-ground level ozone. I-ground level ozone ifomeka phakathi kwama-toxins la lama-chemicals lawa in the presence of sunshine. So nxa ilanga lisiba khona khona phana lama-toxins lana sekuhlangana sekufoma into yona le engikhuluma ngayo i-ground ground level ozone. I ground level ozone leyo ngikhuluma ngayo ngicivelela kangaka Nkomo ikuthi yiyo ethi sina singayihotsha ke thina. Anti sifomi emkhathini lapha sesisingayihotsha ke thina lapha izihamba ngomkhandi lo ongena umoya emaphathini. Umkhandi lo uyancipha ngenxa ye ground level ozone le iyenza lokho kuthiwa inflammation. Inflammation ukuthi ukuvuvuka. Sekuvuvuka lapha nxa kuvuvuka sekunciphisa umkhandi womoya. Yiko ke lapho esithwala khona nzima ukuphefumula khonapho. Yiko ke lapho abantu abale asima khona sebethwala nzima ke kakhulu khonapho ngenxa yokuthi ama grounds level ozone le ingaba high le kakhulu. Sekusekubangela ukuthi umkhandla wanonciphe bona bevele bele asima already sekusiba vele sekusiba ngeyi ingozi enyamangalisayo kakhulu. Then sekusiba ke labanye abantu futhi abavele abalomkhuhlane lowo esibiza sithi thina yi COPD. COPD isithi ukuthi ukuncipha kwendlela leyo eyomoya osokuyinto yabo asebephila ngayo akuseyinto leyo ukuthi iqalise kathe sikumbeni into enje hayi into asevele sebephila ngayo sebephila bele oxygen nje ukuthi umkhandlo waso uvele wancipha kudala sebeyasebehotsha ke nalingozi engikhuluma ngayo sekusiba wesi ke umonakalo wakho labantu bengedlula kulomhlaba Nkomo.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini nxa kungela sidingo sokuthi baphume njalo bagqoke ama mask nxa bephuma phandle. Ungathi kuqakatheke kanganani lokho?
Inkuthazo le Nkomo kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bayilandele njengoba sesivele satsho ngaphambilini Nkomo ukuthi iground level ozone layer yiyo eyingozi kakhulu ngakho nxa ungafaka imaski awuyihotshi awuyihotshi ke ngathi kumbe ngathi mina ama chances okuthi ihotshe malutshwane kakhulu uma ufaka imaski lanxa uhlala endlini khona ke Nkomo ngibuye njalo ngikhulume ngaye ground level leyi iground level kwesikhathi ngayekela ukungabi ingayekela ukufomeka emoyeni lapha wona ama toxins wona ngokwawo la abakhona ngenxa yokuqubuka khona okomoya lo ongalunganga lo yabo usuvala indawo zonke njengoba uthile ukuthi usuvala kubo New York wavala kungekela kubo DC khona ngale ukuvala khona kukhana umoya wona lwana ola ama chemicals azingozi kakhulu even iground level ozone ingakazibe khona khona ngama toxins ngona kusaphaphe moyeni kona banxazi ukuhotsha kuyingozi kakhulu kakhulu emaphathini yethu njengoba ngithilo kodwa kube ingozi futhi lasemehlweni ngoba amehlo ngenye engathi mina into esemzimbeni wethu very sensitive kakhulu ephatheka kakhulu nzima ngawo la ama chemicals ngase kufika kuphana emehlweni kungabangela sibili ingozi enyamangalisayo kakhulu so singathi thina imask kuphela yona yodwa ayingeke sivikele endaweni eziningi kakhulu so ukuhlala endlini njengoba uthilo Nkomo ukuthi ukuhlala endlini kwesinye isikhathi nxa umuntu engafoswa ukuthi aphume phandle ukuhlala nje endlini kuyamsiza kakhulu nxa ukuthi lamehlo wakhe akazukuba exposed kakhulu entweni lezi so into eqhakathekileyo Nkomo lapha yi-inflammation ukuvuvuka kwendlela leyi eyomoya abathi bena yi-lung inflammation kuyabangela ukuthi umuntu abe lodenda futhi olumangalisayo njalo ahlale ngokhwehlelayo kakhulu so kuyingozi sibili kakhulu khona lokho Nkomo.
Umnumzana ngelethu Mangendebele ngomongi ovela eZimbabwe osebenza khonapha eMelika. Singene kukhasi lethu leFacebook sikhangele udaba oluhamba phambili kanye lempiko elisithumele yona. Kulo daba lwama permits abeZimbabwe abase South Africa ekade esephelelwa isikhathi asephiwe esinye isikhathi njalo asezaphela ngompalakazi ama permits la ebemele phele ekupheleni kwalinyanga. Ngakho bayakhuluma abantu lapha bajabulile abanengi sibone kulo Busani Pepe uthi yena siyabonga mzansi omuhle. Kuzoba lo noma langamoyo Martha uthi yena iZimbabwe ilizwe shiwa phakathi kwamazwe lawa aphethwe iSouth Africa kuphuma yona kube kuhle iZimbabwe. Then kuzoba lobani laphana kulo Nathaniel Maphani Ncube uthi yena siyabonga South Africa sesizolungisa kahle amaphepha ethu. Yeah, kube njalo Ncube. Kuzoba lo Sipho Maphisa Fiana uthi yena at least sizohamba January sekulamakhomane ekhaya angazi ufuyane lapha obezwileni ukuthi asephela ngompalakazi lawo maphepha yena okhuluma ngo-January. Yes, siyabonga ke isihlobo esithandekayo. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Ukuwa komnotho kusegudwini kumikhankaso yokhetho, amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU PF ikhitshwe embusweni, kodwa yona iZANU isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha zayo ezifuna inqotshwe kulolu khetho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7. Eyami impela sonto isiqalisile, olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.